kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni we've experienced climate change esidala ukuthi even izulu kuna kwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibili nguquko yankhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi sizini silokitshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokuko December, and lingaqalisa ngo-December, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kuJohn konoko wena ngubona kwakho labafuya izinkomo lokunye.
Be kubalimi sokusithuthi sokumele si adapt to the changes ezikhona, sibe lendlela zethu ezokuthi silungise ama pastures ethu, like ukuthelezela ama pastures sisebenzisa ama overhead irrigation, you create your own place ozayivula ibe insimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthena yena during the time yokuvuna nawo ube le stock feed oyivunayo ube nayo, so kuthenela kudala ukuthi inkomo zaziphila of the pastures. Sikathe somele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khona ku njengabalimi?
Ya, ama challenges akhona ngokuzananzelela ukuthi ukusifida isifuyo at the end is difficult to recoup ama costs akho. Ngokubana wena uza kufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but correspondingly ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers, they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesiphonga uyakusuphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urecoup ama-costs akho kuba nzima, but we don't have a choice.